time that you research njengehlanga niso esayibiza ukuthi education crisis report i-research leyi sayenza isikolo zingakavulwa phakathi kwe-research yona leyi safaka ama-recommendations sathi ukuthi izikolo zivulwe kumele kube ne-enough public transport for abantwana besikolo kuphela ikakhulu labo abasemadolobheni ukuthi bayacommuta every day sayenza inye recommendation ukuthi umntwana wonke lombalisi wonke kumele atestwe umkhuhlane we-COVID-19 izikolo zingakavulwa ukutestwa nokuthi uthathe temperature sayenza inye recommendation again ukuthi kumele kube lempahla ezokufikela umkhuhlane we-COVID-19 esikwanileyo esikolweni sakhuluma ngendawo futhi yamanzi sakhuluma into eziningi sayenza ama-recommendations abaningi sawasubmita kuma-relevant authorities ngo-September izikolo zingakavulwa so lokhu esikubonayo ku-wordlaf ngama-results okuthi amanye ama-recommendations ethu kalalelwanga so kathesi sokukhulunywa ngokuthi ezinye izikolo kumele zivale because of umkhuhlane lowo ezinye ziyabe zingakavali ezingela umkhuhlane lowo akumelanga zivale then sokusiba le-challenge another challenge again ngoba sesiba le-discrimination ukuthi labo abantwana abalemkhuhlane ezikolweni zabo akusafundwa labo abangela umkhuhlane ezikolweni zabo sebefunda sokusiba le-discrimination ngenye problem esiyicreateleyo ku-education sector
njengenhlanganiso lifuna kwenziweni kahle kahle lifuna luphathwe njani lolu daba
i-solution engaba khona simele sikhangele ukuthi kuyini okuqakathekileyo between ama-examinations ngempilo yabantwana yababalisi kodwa akula into eqakathekileyo ukudlula impilo yomuntu ama-examinations ayakwanisa ukuthi abhalwe ngesinye isikhathi kodwa umbalisi or umntwana angavele alahlekelwe ngempilo because of COVID-19 esikolweni akusela reverse so kungcono sivumelane ukuthi ama-examinations asuspendwe ngoba thina njengenhlanganiso sike sayenza ama-recommendations wona lawo ukuthi kungcono ama-examinations abhalwe umkhuhlane lowo suphelile so thina sinje singababalisi singabazali at the same time silabo abantwana abasezikolweni lokhu akusafuni umuntu oyi-one or i-department eli-one sokufuna umuntu wonke eZimbabwe sivumelane ukuthi into iqakathekileyo yimpilo yomuntu so kungcono si-suspend ama-examinations sidile nomkhuhlane lo we-COVID-19 kwenzela ukuthi uphele ezikolweni then ama-examinations sezabhalwa sokusave.